sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela injabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 19 Mpalakazi 2022 uKhatsi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Nxa uhulumeni nje engasilandelanga kuyabe kulusizi ngoba uyabe senike umhlaba wonke lamaphiyeza akhe eAfrika ukuthi yena akalaleli. So nxa sesikhuluma thina abalaleli malungelo ngoba ama-journalist ngoba noZimbabwe ukuthi uhulumeni weZimbabwe vele akalaleli ayephula amalungelo engakusoli.
The Commission, the African Commission on Human Rights and People's Rights, ACHPR, wangome kubana ele Zimbabwe kumele livumele abantu kutshengisela ngokuthula lapho belokukhonona ngokuthile okubahluphayo.
Manje kathesi kungani babuyele ku-PVO okuthenza ukuthi nxa usibele ku-PVO uminisi selamandla phezu kwaleyo nhlanganiso ukuthi ayenze intando avume kumbale kumbathi ayichitha hleka safunile khona. So ibunzima obukhona kushintsho ukuthi ama-NGO amaningi azehlule kubana asebenze ngoba aza kuvala, kodwa sinazeke futhi khona kuyingozi ngoba abancedisa kakhulu abantu eZimbabwe abahluphekileyo abadinga uncedo oluthile abadingale mfundiso ezithile. Ama-NGO dlayo uyabenceda ukubana afunze labo bani. So sesifali kohlupho olukhulu nxa ingasiphumeleli isayini ebe ngumthetho leyi ipivopio.
Bayakhala abakwinhlanganiso ezizimeleyo abathi lenze ihlazo edale lephalamende ele-House of Assembly eselidlulisele kudale le-Senate umthetho obunjwayo owe-Private Voluntary Organizations Amendment Bill wokulawula lezi nhlanganiso. Ugqitshwe izolo umncintiswano we-FIFA World Cup 2022, iqembu le-Argentina laphakamisa intshezo ngemva kokunqoba ele-France ku-final. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abe commission ebona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu enhlanganisweni yamazwe abensundu, African Commission on Human and People's Rights, ACHPR, banqume ukubana leZimbabwe kumele livumele abantu ukutshengisela ngokuthula lapho bekulo kukhonona ngokuthile okubahluphayo. Lokhu kungemva kokuba abe Robert F. Kennedy Center for Justice bemanyene lamagqwetha awe Zimbabwe Lawyers for Human Rights bemele abe Women of Zimbabwe Arise Woza bekweze ulolu daba kwabe ACHPR. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abe ACHPR bathi njalo leZimbabwe kumele lijezise abenhlangothi zikahulumende abayabe bephambuke emthethweni wokulondoloza ilungelo loluntu lokuhlukumeza abantu lapho betshengisela ngokuthula. Lokhu kuza kulandela udaba olwakhwezwa ngabeWoza kule commission ngomnyaka 2013 bekhonona phezu kokwephulwa kwelungelo labo lokutshengisela ngokuthula. Emhlanganweni lentatheli zindaba abeWoza labenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights owenzelwe emahofisini abo eHarare, uNkosazana Thinomuda Shoko isiphathamandla sale inhlanganiso ulandisa kabanzi ngalesi sinqumo esethulwe ngabe ACHPR.
So the complaint was based on the violation.
Isikhalazo sabo sasiphezu kokuhlukunyezwa kwabo lokuvinjwa kulungelo labo lokutshengisela ngokuthula ababefuna ukukwenza endaweni ezishiyeneyo zakoBulawayo okweminyaka engafika elitshumi.
UNkosazana Magodonga Mahlangu oweWoza uthi bemukele ngenjabulo isinqumo sabe-ACHPR edabeni lwabo lolu.
Lokhu kuthi kuyasikhulula thina njengeWoza kusekela lokho ekade vele sikukhuluma ukuthi wena siyahlukunyezwa. And besikunanzela uhulumende weZimbabwe kakhulukazi becasha ngokuthi wena yey imithetho evela ku-West government is the ama-agents of the West, all those things. But nanku kathi sikuphume ku-African Commission abayikho abathi wena kusekhaya khona. esingathola izwe kazi leAfrica libone ukuthi lokuhlukunyezwa kwana lokho.
Unkosazana Mashangu uthi sekukuye uhulumende ukulandela isinqumo sokuba bayahlukunyezwa sikhathi sonke lapho bethe bafuna ukutshengisela ukukhonona kwabo njengezizalwane zeZimbabwe.
Nxa uhulumende engasilandelanga kuyabe kulusizi ngoba uyabe senike umhlaba wonke lama peers akhe eAfrica ukuthi yena akalaleli isiqondiso zabanye abantu. So nxa sesikhuluma thina abalaleli malungelo kumbe ama-journalist kumbe ngubani weZimbabwe sithi uhulumende weZimbabwe vele kalaleli uyayephula amalungelo engakusoli ngoba ufakazi nampu bukhona yazo khona uyazikhethela ukuthi ufuna ukuba isiqoqodi bahlafumisa ingama-church kumbe ufuna ukuba ngumuntu ebantwini. Ufuma ngukulumendo lalela abantu and iDSP on record saying that he's a listening president. Now we are going to test his listening ability.
Umqondisi weWoza unkosazana Jenny Williams uthi kumqoka njalo kuba abalondoloza umthetho bazwisise ihlandla labo lapho bethe baziswa ngesifiso sokufuna ukutshengisela.
The African Commission for Human and People's Rights bayithatha at least maybe one full page and a half bekhasisa ukuthi i-notification is just notification and kuphelela khonapho. Abala mvumo ukuthi hayi hachi vuma nini ngena nini mkakunenge zethu yilungelo lethu yenza nini elifunayo kodwa nanzelela it must be peaceful.
Ingcwethi kwezombusazwe uNumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi ye-National Consumer Rights Association NACORA upha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Isinqumo se-African Commission on Human and People's Rights siqondile kakhulu. Siveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende weZimbabwe kahloniphi amalungelo abantu abhalwe kusisekelo se-Constitution yeZimbabwe, kanti-ke kahloniphi amalungelo abantu abhalwe ku-African Charter for Human and People's Rights, okuyikho lapho abakhela khona kakhulu izinqumo zabo.
Abenhlanganiso elwela ilungelo loluntu ye-Women of Zimbabwe Arise, WOZA, bathi kunje sebelobele umphathintambo ogatsha olubona ngezemithetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi ukuze baqoqe umhlangano lohulumende wokuxoxisana phezu kwalolu daba njalo besithi bazolinda ukuthola impendulo. Ngakwelakhe icele uZiyambi uhlala esitsho ukuba ugatsha lwakhe ayisilo oluqondisa ukusebenza kwamapholisa. Lumsakazo kawusanelisanga ukuzwa umbono kahulumende njengoba ucingo lukamphathintambo wezemithetho belungaphendulwa lolu daba lulotshwa. Le mibuzo ayithunyelwe ngendlela yokukhulumisana yebulenjini yeWhatsApp ubelokhe engakayiphenduli. AbeWoza bakhweze lolu daba kule commission ngemva kokwehluleka ukuthola usizo elizweni njalo le ndlela zonke zokwethula lesi sikhalazo kuhulumende sezehlule ukuthi balithole ilungelo lokutshengisela ngokuthula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Bayakhala bayensenhlanganisweni ezizimeleyo elizweni abathi lenze ihlazo idale lephalamende eleHouse of Assembly eselidlulisele phambili kudale leSenate umthetho osalolongwa ukulawula umsebenzi walezinhlanganiso owe-Private Voluntary Organizations Amendment Bill. Bathi lo mthetho ulakho ukubhidliza inhlanganiso ezizimeleyo ezicatshangelwa nguhulumende ukubana zisebenzisana lamabandla ezombusazwe aphikisana leZANU-PF. Idale leSenate likhangele lokuba lizahlolisisa umthetho lo ngozibandlela. Umthetho obunjwayo lo unika umphathintambo obona ngenswelo zikaZulu kanye lenhlanganiso ezizimeleyo amandla okuvala inhlanganiso ezicatshangelwa ukubana zilwisana lohulumende. UMnumzana Ambrose Sibindi okwenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uthi kuyethusa lokhu okwenziwe litale lephalamende.
Akusimangalisi ngoba sihlala sisizwa kusiba le nhlamba eziningi ezenzakalayo kuthiwa ama-NGO la amaningi akhona avele afuqa izifiso zebandla eliphikisayo ele-CCC. Khonokho yikokukhoza konke lokhu ukuthi kube leyala umthetho ofakwayo. Kusitho ukuthi abantu abanye bazafela amacala abangelawo and kuzenza ukuthi phose lakhona kwesikhuluma ngawo khathesi ukuthi abantu minister engabona kuphela ukuthi inhlanganiso ethile kayizwisisi ngezizathu zakhe uyayithathela amaphepha isalingela lutho. Njalo futhi ukuba khona ama-NGOs amaningi abesebenza ngaphansi kwale ndaba ye-High Court okuthiwa yi-trust, abe-research the trust. Manje kathesi ungalibabuyele ku-PVO okuzenza ukuthi nga usibele ku PVO uminisiwe lamanda phezwa leyo nhlangano ukuthi ayenze intando avume kumbale kumbathi ayichisa hleka safuna ibe khona so iwunzima obukhona kusisho ukuthi ama NGO amaningi azehlule kubana asebenze ngoba aza kuvala kodwa sikhonaze futhi khona kuyingozi ngoba abancetha kakhulu abantu eZimbabwe abahliphekile abadinga uncedo oluthile abadinga le mfundiso ezithile ama NGO zayo yabencetha ukubana afunze labo bantu so sesifakile kohlupho olukhulu nxa ingasiphumeleli isayine ibe ngumthetho leyi PVOPO.
Kwenzakala yini ukuthi kuvinjwe ukuze kungabi ngumthetho lokho?
Siyananzelela ukuthi abantu abaningi bakhala ngoba badinga indlela zokuthi kungavalwa njani. Kwesinye isikhathi siyasicabanga ukuthi ingxenye laba bemthetho bangancedisa ukuthi phose bahambe enkantolo bayezama ukuthi baphikisane lakho lokho. Yiyo kuphendlela esibone ngathi ingasebenza kodwa kuhlupho futhi esilayo lesasikhuluma ngalo ukuthi labonabo phela bonabo abehlule abasemakhothi lapha abanye bakhona labo vele basebenza belandela izifiso ze ruling party eyo ibandla lezanpf elibusayo khona kuyakhathaza ukuthi lanxa ungaze uyiphosele indaba yakho ube uyibhale sibili kuhle ube lezizathu ezibambeka sokuthi kungafayi why kungafayelanga ibe khona kodwa ukucina ukuphushile kodwa ingxenye akulanto ehlulayo ongayisufayi kuphi bese wangathi ngaba ukuthi kuzanywe ukuthi khona ukulungisiswa ukwenzela ukuthi umthetho lo ume ungabe ngumthetho ngoba uzenza abantu abanengi bezimbabwe baphile nzima kade bencediseka kangaka ngale PVOP lokunye vele okujwayelekileyo ukuthi nje abantu labo bavunyelwe ukuthi ezimbabwe liphumelani litshengisele nje ukuthi hathi bo lokho singathi nayi peaceful march abantu bezengisele ukuthi hayi lokho asekuthandi khonkhwana yikuthi izifiso zabantu zaziziwe ngurhulumente zicace kungakhanya ngathi into kabani kodwa abantu bangakwenza lokho siyakholwa ukuthi ingxenye singakwenza khonoko kube kaningi urhulumente engananzela ubana le nto abantu abayifuna alandele kodwa ikakhulu layinale ukuthi kuye sule emakhothi uzama ukumiswa
mnumzana Ambrose Sibindi ngowebulawayo Progressive Residents Association limzoxoxa lapho lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo uGibbs Dube uphinde waxoxa lo mnumzana Joseph Chuma webandla lezano PF yenake othi kuqondile okwenziwe lidale lephalamende ngoba kulezinye inhlanganiso ezizimeleyo ezifuna ukwenza santando eZimbabwe.
So I see your bill early. You bill only to number wazi bana imali ezizwayo isebenza okumqondo na kumbe zicina zisebenza ongasikho. Siyakubona kaningi ama NGOs maningi lapha eZimbabwe kodwa insuba zipheli njalo ungakhangela imali zakhona zicina zincedisa abantu abangasikemelelele nedishi. Ngake ngibona izinto khona emadorobheni babuya bezizoncedisa ama-vulnerable families labo phela esikuye ama-offers abatshiye ngabazali kumbe ama-widow abatshiye nomngabo kodwa ugcine ubona kwi-list yabantu ababhenefitayo abantu ubona umuntu osebenzayo uyahola umuntu ongasebenziyo odinga lolu ncedo ngaluthole lolu ncedo ngenxa yokuthi khona bafika becine befakana ngobubhururu babo kumbe ngokuthi lowo ngenhlanganiso ethize kumbe nje ngendlela ezithiyethiyeneyo ezingasizo okumele ukuthi ngabe basebenzisa lezo mali ngakho so ibhili leyi izabe uyikhangela into zonke mina lezi bona emisebenzi yokwenza likwenza yini ngomqotho kumbe selisuka lapho lisenza okungasizo
ye siyabona golide kula bantu abakhonana besithi hayi ibhili leyi ngokubunjwa kwayo inika-ke uminister kumbe ngithi umphathi ntambo ohambelana nakhonokho ukuthi ulakho ukuthi avalise ukuthi hayi yenjiwe leyi ayivalwe leyi ayivulwe kumbe senze lokho nalokho ubona njani kona
uminista ngumuntu ohlala lapha eZimbabwe njalo ongasoze ovela ephathini ethize njengoba sisazi bona ama-MPs eminake ngena bangena begqoka amabhathi amaphathi so lowo minista engumuntu wephathi yezanup f nofike engumminista nephathi ye-TCC lapha avela khona bakhona abantu abahluphekayo abadinga lelo sizo olubuka lama-NGOs lawo so akula muntu ozavumelekana uminista apho kuvala i-NGO ngokuthi mhlawumbe uyayizonda nje yena personal kodwa uzevala ngoba izenzo zabo zabe zingasihambelani nani lokho kumele bekwenze kumbe lokho imali omele isebenze khona ngakho esigabeni esithile. So umenenja ngala manje lokho kuvala nje enjo ngoba uyizondile kube ngoba umthembo usebenza khona kube ngugolide osebenza khona. Uzayivala ngoba ibuye ifithi izoncedisa intandane. Kodwa ibonakale isinika izimali abantu abalabazali babo bekwaniwe, abantu abasebenzayo abanganidiwe na ngalolaphathiswa, laba abamele bephathiswe bengasaphathiswanga. Yikho lapho uminista azabuye azenza khona. Yikho mna ngithe nxa ungumthakathi uzethuka, kodwa nxa ungabambi lutho awethuki. So many that I think I don't go to the valley, Now send a wish, yeah, in the Pandan Swang. Well, then I would have moved the double over the Mudabo way for sure. A Mirabandi in the woman's Dalibana, who fell out to Renzan, if you never say him. Young, old Amazing, America with the Britain and Boban. I would have been up a move, but they would have owned up a wound and a short call, if you know, Ding and Ufunan, who passed over the Bulan.
Umnumzana Joseph Chuma lilonga lebandla lezano PF limuzwe xoxa lapho lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo. Sokwedlule iminyaka eyisikhombisa izakamizi zakobulawayo zimelele indawo zokwakhela izindlu izitanda ezazibhadalela zaphinda zakhitshiswa enye njalo imali yokulungisisa indawo lezo. Namhlanje izakamizi lezi zitshengisele edolobheni leli zikhala ngokungatholi indawo lezi emganwini. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Izakhamuzi ezabhadalela indawo zokwakha izindlu emganwini zitshengisele emahofisini ekhansili e-City Hall zikhonona zisithi lokho zingakatholi indawo zazo zokwakha sekule minyaka eyisikhombisa babhadala. Umnumzana Bheki Nkosi Ndlovu ngomunye wababhadalela indawo zokwakha.
Isikhathi sesiside simelele amasendete emganwini lethabalala ngayo. So basivumele sibili sahlala kumeeting labo. Abanye sebabhubha, abanye bayagulelwa, abanye babesebenza basasebenzi. So bona basebesiphendula sibili kahle ukuthi hayi iproblem eyenza ukuthi bona bengasiniki izitendi zethu esikhathi. Ucontractor uyaphikisana labo ngezomthetho ngale. So council wathi sithi lapho-ke yikho lapho abhajwe khona ukuthi esinike izitendi zethu. Kodwa kayali sinokuphuza kwekwenu yikho sokusenza ukuthi si-act.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mgcini Dube omunye obetshengisela phandle kwesigodlo sedolobho leli.
Sizofuna okungokwethu. Sesikhulumisane layo City Council njengoba nje belibona besiphethe ama-placard lapha sitoyitoya sidimanda okungokwethu. Esesikwenzile ngokukhulumisana laye u-City Council ukuthi sesithatha amanyathelo okuthi sizenzele. Bona bethi besenza okwabo kusemakhothi lathi senze okwethu ukuthi sithole indawo eziqondana nathi.
Unkosikazi Lucia Gagura owathenga indawo yokwakha ngo-2016 uthi lokho bengakatholi indawo zabo.
Ukuthi satholi ama-stands ngo-2016. Ama-stands lawa ayecharjwa ngokuthi wena ufuna i-stand esikhulu okunganani. So sabhadalela ama-stands lawa 2016, abanye babhadala in cash khonapho according i-amount le-stand five. Kutshengisela ukuthi after 1 year 6 months omunye nomunye waye seqedile ukubhadala siphiwe izindawo zethu zokwakha. From khonapho ukhotheni akasakhwanisa ukuqedisani umsebenzi ngoba imali ayephiwe yi-City Council enye yakhona yadliwa inflation njengoba abanye bagcina ukubhadala sokungama-RTGS.
Umnumzana Ambrose Sibindi umgcinisihlalo weBulawayo Progressive Residents Association uthi isikhathi sesiside abantu laba bengakatholi indawo zokwakha abazihlawulela imali eningi.
Izakhamizi ezabhadala imali zokubana zithole ama-stands zitshengisela emahofisini ekhansila ukuthi sebele minyaka eminingi bekhuphe leyo mali kodwa baniwa lawo ama-stands bayakhe. Leyo mali ukuthi abayifake phezulu bona babhadala ama-stands imali iyenele abayitholi yikho sokukhoza lolu hlupho. Njalo kusho abantu kakhulu ukuthi abantu kade sebalojile babhadala ama-$6 kodwa bona belama-stands abothi ngabathatha leyo mali beningetha abantu bakhe ama-stands.
Umnumzana Mpumelelo Moyo ukhansila wemganwini uthi uvumelana lezakhamizi okumele ziphiwe umhlabathi abawuthengayo.
isiqiniso sibili kubana izakhamizi lamuhla bezideleka zidelekela izitendi zabo esezile nyaka ezikhombisa esingathi yi-7 years. Ngizwa ngisizwa ubuhlungu njengokhansela ohambisana lezakhamizi. Ngifisa ukubana izakhamizi zithole izitendi lezi ukuze zithiye ziyakhele abantwababo. Ngiyabancedisa kulokho, ngivumelana lakho, ngihambisana lakho.
Iziphathamandla zekhansili zibatshele ukuthi okwenza kuphuze ukuthi indaba yezitendi leyi isisemthethwandaba, ngakho-ke abalalungelo lokwenza lutho. Izakhamuzi zithi zona sezifuna indawo zazo ngoba imali abayibhadala ezindlini zabantu abahlala khona iningi kakhulu. Imizamo yokuxhumana lesikhulumeli sekhansili yakoBulawayo, unkosikazi Nesisa Mpofu, yehlule ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abasebenzisa inkundla yokuxhumana yebulenjini eye-Twitter bavote ngobuningi besithi umnikazi wale inkundla u-Elon Musk kumele ehle esikhundleni sokuba umqondisi wayo, esikhundleni sokuba ngu-chief executive. Phakathi kwabantu abayizigidi ezilishumi lasikhombisa lengxenye, 17.5 million sabavotileyo abayisilinganiso phose esingamashumi ayisithupha ekhulwini, 57.5%, bathe kumele asuke esikhundleni somqondisi, kwathi abayisilinganiso esiphezulu ngamashumi amane ekhulwini, 42.5%, bavota besithi akahlale. UMusk ubikwa ethe uzakwamukela okuyabe kuvotwe ngabantu impumela yale kuvota, kodwa akasatshongo ukubana uzakwehla esifundeni leso nini. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa wenelisile ukukhethwa ukukhokhela ibandla lakhe le-African National Congress, ANC, enqoba akade encintisana laye ngamavoti ayisilinganiso esiphezulu kwamagama. Abakade bemele izigaba ezishiyeneyo emhlanganweni omkhulu we-Congress waleli bandla owenzelwe eJohannesburg, abazinkulungwane ezine bamvotele uRamaphosa, okutsho ukubana usezancintisa okwehlandla lesibili emele i-ANC kukhetho lokudinga umongameli welizwe oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2024. URamaphosa oyisinothi wamagama uke wangani uzabanjwa ngamandla ukuthi ehle esikhundleni sokuba ngumongameli ngemva kokuphuma kodaba lwemali eyatholakala eplazini lakhe. Uthi abencintisana laye uZweli Mkhize laye ubele zakhe indaba ezagcina zimxotshisa umsebenzi wokuba ngumphathintambo wezempilakahle ngemva kokuchaphaza imali eyayimele isebenze ekumelaneni lobhubhane olwe-COVID-19. Abenhlanganiso yabalomkhuhlane wokukhohlwa eye-Dementia Association of Zimbabwe bathi inhlolisiso abayenzayo iveza ukubana abantu abalalesi sifo baningi kakhulu eZimbabwe njalo bayabesanda. UZulu ukhuthazwa ukubana anakekele izihlobo labangane abangabe sebelaso lesi simo, ikakhulu ngalezi zikhathi ezinje zokubuthana kwabantu bekukhefu lekhisimusi, ngoba kuvame ukuchiya abalala umkhuhlane we-dementia bekhathele ngokwengezeleleyo abantu bengananzelele. Intethele zindaba yethu uMark Peter Ntambi usethulela lolu daba.
Isiphathamandla salenhlanganiso ngomunye wabayibumbayo unkosikazi Hida Phiri uthi abantu abaningi abalalesi simo bagulela ezindlini, okwenza kungabi lula ukuthi kwaziwe njengelizwe ukuthi bangaki abahlaselwa yilesi sifo esedimensia.
Research zethu, we go out to the field to siyabona people in the community, sisesithole ukuthi abantu abaledimensia baningi and njalo ilokhu ingezelela inamba yabantu abaledimensia. baningi and iyangezelela.
Uthe kuyadanisa ukuba iningi labantu likhanya ligulela ezindlini, abanye bethathwa njengabantu abalomkhuhlane wengqondo, kumbe njengabalolwayo, ukuthi abantu abanje bekhathele ethi ngesikhathi esifana lamakhefu anjengekhisimusi bakhuthaza izihlobo nabangane ukuba betshengise uthando olwengezeleleyo kulokwengezelela udubo ngokubabuza okuninginengi lokubabangela umsindo abangawufuniyo.
So lokho kuyaphazamisa umuntu oledementia laye, ugcina esele confusion, ugcina laye esesiba aggressive ukuthi kanti umuntu lo wabe nokho enhlasela kangaka, kwagcwala abantu lapha kwaphithizelwa, kuyabaphazamisa labo.
Uthi ngezikhathi ezinje umuntu oledementia uvame ukukhetha ukusuka esimeni sokuphithizela lokho, ebesekhetha mhlawumbe ukuthi ephume ehamba-hamba, okungagcina kusenza elahleke, okuyinto esivamile minyaka yonke. Abadala bedotshwa esitaladeni belahlekile, osokumele sibanakekele, sihlole njalo lokuthi bangaphi. Umkhosikazi Lepi Hanyire othuthukisa ulwazi losekelo kusifo sedementia uthi lesi sifo sivame ukuhlasela abantu abaleminyaka ephezulu kwengamashumi ayisithupha noma ephansi kwaleyo. Uqhubeke phambili ethi kukhona njalo okuthile okungenziwa okungehlisa ithuba lokuhlaselwa yidementia.
Keeping active. Physical inactivity should be avoided at all costs.
Ukuhlala uzilolonga umzimba, ama exercises ukuqhakathekile. Ukudla okulungileyo okulomsoco lokuhlanganela kumisebenzi ye community, ukunakekela ubuchopho lempila kahle yenhliziyo ngokwehlisa okufana lokunatha kanye lokubhema kuyaphathisa.
Uthi ukuzemuka iobesity, i-type 2 diabetes le-depression lakho kulakho ukwengezelela udubo lwe-dementia. Udokotela George Danda ongu-naturopath uthi indlela esiphatha ngayo umzimba iqakathekile kakhulu ekuvikeleni kundubo ezinje ezifana le-dementia ezigoqela esikudlayo, esikunathayo, lalokho esikubhemayo.
It's the type of foods consumed which oxidizes and build blockages in between the brain cells, resulting in loss of conductivity.
Ezikhathini eziningi imihlobo yokudla esiyidlayo ibangela okuthiwa yi-oxidation, kuvale izikhala eziphakathi kwama-cells obuchopho, impiko ibe ingasahambi kuhle, kubangela ukuba umuntu abe esekhohlwa mahlanyana.
Okwamanje isifo sedementia selapheki, kodwa silakho ukuvikelwa. Sibangelwa yikukhula lokuluphala, ukulimala, kumbe ngama-genes nje lapha lalaphana. Inhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele, e-World Health Organization, WHO, kukhaselayo ithi kulabantu abedlula izigidi ezingamashumi amahlanu lanhlanu emhlabeni jikelele, 55 million, abaphila ne-dementia, njalo kuvela inani elifika kuzigidi ezilichumi ngomnyaka abahlaselwa yiyo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Ugqitshiwe izolo umncintiswano weFIFA World Cup 2022, iqembu le-Argentina laphakamisa inkezo ngemva kokunqoba eleFrance kufinal. Umdlalo lo uphele ezingujikelo obhanqa 3-3, kodwa amaqembu la asehlukaniswa ngembewa ama-penalty shootouts, lapho-ke i-Argentina inqobe khona iFrance nge-4-2. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela umncintiswano womdlalo wenguqu wamazwe omhlaba wenkezo ye-World Cup 2022 ogqitshwe izolo kwele Qatar, lapho abalandeli beqembu le-Argentina bethabe baba manzi te ngokuthola isicoco sokuba zintshantshu zalo mdlalo emhlabeni jikelele. Singekehlukani sihlobo, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela njengoba isikhathi sesiphelile. The Commission, the African Commission on Human and People's Rights, banqome kubana eZimbabwe kumele livumele abantu ukutshengisela ngokuthula lapho belokukhonona ngokuthile okubahluphayo. bayakhala abasenhlanganisweni ezizimeleyo eZimbabwe abathi lenze ihlazo idale lePhalamende eleHouse of Assembly eselidlulisele phambili kudale leSenate umthetho obunjwayo owePrivate Voluntary Organizations Amendment Bill wokulawula umsebenzi walezinhlanganiso. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPrathojes Jeremiah City asidibaneni sasa ekuseni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.